inyathelo elithathwe ngamasosha kalikho emthethweni welizwe, kodwa uzulu wonke nje uyakuzivulela ngoba ade sekusenzwa ngamapholisa emgwaqweni besekuseza imisebenzi yabantu bonke ibe nzima. Emthethwe engalunganga uzulu ngamasosha, uzulu wonke weZimbabwe uphose kwabangcono bayakujabulela abantu beZimbabwe okwenziwe amapholisa.
Uyavumelana la yini mnumzana Sibanda?
Into eyenziweyo kayikho emthethweni sinje, kodwa abantu bakhanya bayakujabulela akakhulu ukuthi amasosha abantu bathekubaaemsebenzini ngokuthathela izimali namapolisi zilokuhlukuluzwa ngamapolisi. So kwadeseke kuyinto engavelaze yenzakale kusifaka enkwenkingeni yokuthi sizocela izwe lamasosha bese i-military state e-outright isegcekeni and kutho lomsebenzi omkhulu kakhulu okuribhida ama-institutions ethu kuze amapholisa abuyele abe ngamapholisa ahloniphisayo, abe ngamapholisa ayiwo aphethe umthetho. Amasosha kuze abuyele ezinkambeni zabo.
Mnumzana Mhlanga, nangu uyakhuluma lapho Sibanda ukuthi amapholisa kawabuyele lanxa wena ubusithi kukhanya sokulobubelo emgwaqweni lapho.
Njengoba ngisitsho ukuthi amapholisa yiwo siyawadinga emgwaqweni kumbe emsebenzini yawo, kodwa amapholisa la into ade sibe yiyona besokunzima ukusebenzi zawo ngoba bona bebengasasebenzi imisebenzi besebesebenza abantu besebesenza angani abafana bemjuba besebathi ngamathogi, okuyukuthi bona bayabhadala inhlelo ezikahulumende baphinde babhadaliswe futhi amacala abo baphinde babhadaliswe futhi khona ukuhamba emgwaqweni ngamapholisa. Yikho-ke amapholisa lanxa ezabuya emgwaqweni besifisa ukuthi bakunanzelele ukuthi hhayi abantu uzulu nje kababathakazeleli imisebenzi abayenzileyo ngokuya ngabantu besifisa ukuthi amapholisa kube lama-roadblock nje aphose akwane edorobho kababadingi kangako amapholisa uzulu emgwaqweni.
Mnumzana Sibanda, wena uthini ngalokhu okukhulunywa ngubaba uMhlanga, uthini wena?
Umbono wakhe uaphila kasibenzile emthethweni wesibelelo sosibelelo sombuso kusobelizwe i-constitution. Into nesasisenhle kangakani kuhle ukuzwe ngamasosha amapolisa seseshubhile efluga but imthetho awutho ukuthi amasosha yiboso kumele amabe wokuba roadblock. Umthetho kawuthona umsebenzi wokulondoloza ukuthula lomsebenzi wokukhangela into ukuhamba kwabantu emgwaqweni ukhangela ngamapholisa mesikuzwe ukuthi kafike kumele uconstitutionalism singavumeli into erongo sikhulisele into erongo lapho sijabulele ngoba isinikeza i-temporary reprieve. Amasosha mina ngokuthokoziselo sombuso welizwe amasosha amele abuyele amabharakini. Amapholisa kumele ukuqondisise okurongo ngamapholisa azitrenze xa usitrenze athelwa katsha afundiswe ukuthi umsebenzi ukuhla mapholisa ayiwo atholakala ephathekile ukudlwangudlwangeli kokubhizinisa nezinto ezidala izwe sibe nomali hhayi ukuthi sesihamba sibesi ngamasosha.
Nanto udaba mnumzane Mhlanga,
njengoba mnalokhu ngisaza ngisitho ukuthi amapholisa ayadingakala emgwaqo kodwa amapholisa la aiabantu abakwekhampani abadinga imali ezulu zonke emgwaqweni bebengasasebenzi amacala abantu. Yikho-ke amapholisa ngidwala lokhu ngigqongqozela abayenze ama-roadblock afana four edorobho. Lokhu ade sebekwenza ukuthi umgwaqo roadblock angu-80. Hayi thina lokhu sithi usela lanxa uthi wilinje ade bembopha kabambophe kahlale khona ngxaku ukuthi bangamkhulula futhi kuzaba lama-roadblock afana umgwaqo wodwa kabambophe sibili ahlale khona kumbe afele khona ejele.
Hayi isikhathi sesingasavumi, ungasigqibela uhlelo mnumzana Sibanda.
Hayi ngiyabuza uMhlanga ukuthi sasembulelwa ukuthi ama-roadblock angabi maningi ngivumelana nokuthi sivumelana futhi ekugcineni kwakhona ukuthi hayi sibuyele esicelweni sombuso welizwe i-anti-corruption commission isisebenzi abantu ngathi izakhamizi yaye ama-drivers